Ngemva kokubona izigemegeme eziningi esiye sasibona njalo zisenzeka ezweni laseMelika, ilizwe laseMelika lilizwe elidinga noma elithi elifuna ukutshengisela uZulu kakhulu ukuthi baseselilizwe eline-democracy njalo baseselilizwe elikwazi ukulandela umthetho. Kodwa ke kwaba le ngxabangxoza enkulu kakhulu okungawukuthi nxa icala likaDonald Trump kukuthi kube yinto abangazange bayifaka ukuthi ayibuyele emthethweni ukuthi iyekhulunywa njalo ukuthi ayibuyele emthethweni ukuthi athonisise kule nto le ayayihlongozayo, bekuzabe yinto ebekade izachiya kule denti enkulu kakhulu, ngoba sazi ukuthi anything ehlanganyela ezopolitiki yinto eyabe eba eletha isithunzi elizweni noma yinto ediliza isithunzi elizweni. Okungawukuthi ukwenzela ukuthi i-America iqhubekele phambili lokuyipholisa isenza i-policing rule kwamanye amazwe, kufanele ukuthi layo itshengisele ukuthi nxa kusonakala kwelalili ezweni labo bayenelisa yini ukuthi baziqondise izigwegwe, noma bona okwabo bayakutshaya indiva befuna ukuthi bayenze baqondise abanye abantu kukanti bezehluleka labo ukuthi baqondise yabo impilo. Kodwa ke lokhu kuyikuthonisisa uDonald Trump ngento ayenzayo njalo kuyindlela yokuthumela umlayezo thize kwabanye abantu ukuthi hhayi, thina noma kuwonakele kithi siyakwanisa ukuthi sikwenze njalo, siyakwazi ukuthi simfake umuntu icala, simdinge ukuthi ule cala noma akalacala ngendlela eqondileyo kusetshenziswa ezomthetho.
Ngokubona kwakho, nxa kuyikuthi khona lokhu okwenzakalayo kwakungenzakala kwamanye amazwe asithi thina kumbe iZimbabwe, ubona ungani sasingabona yini kusenzakala lokhu esesikubona kusenzakala lapha kwele Melika?
Ngendlela engikubona ngayo njengoba sisazi ukuthi inkulumo le esiphezulu kwayo inkulumo elomgogodla omayelana ngezopolitiki, ngibona ngathi bekuyabe ngiyinto efananayo intsho laselizweni laseZimbabwe, bekuyabe into efananayo ukuthi nxa ukuthi ikakhulukazi ukuthi uhulumeni umuntu obekade ephethe esikhundleni esephumile kube kuthi wasezama ukuhlongoza ukuthi kube nomsindo ukwenzela ukuthi lo osethethe angangeni mahlayana, noma kungabi lula for yena ukuthi angene, noma mhlawumbe ukuthi akakhitshe lo osefanele ukuthi angene kodwa kunguye ovotelwe ngabantu ukuthi angene. Ngibona ngathi bekuzabe into efananayo ngoba lokhu kuyinto eyokutshengisela ukuthi ilizwe lelizwe lilento ebizwa kuthiwa i-rule of law, njalo umthetho awukhethi ukuthi umuntu uzonde kangakanani, umthetho awukhethi ukuthi umuntu uyisiphathamali ezingakanani, umthetho kuyafana ukuthi uqondiswe ngendlela efaneleyo. Nxa umuntu esephula umthetho kufanele ukuthi ahlangabezane lengalo yomthetho, kungakhethelekile ukuthi ungubani. Kodwa ke elizweni lakithi leZimbabwe babugande uhlupho lwakhona nje ukuthi kusho isikhathi ezinye izinto basuke bezishaya indiva sekusiya ngokuthi mhlambe baye bathi ukuthi nxa bebabhoda emuva noma ema-ofisini yabo nxa sebesiyahlangana bebodwa, into leyi baye bathi nxa beyihlalela phansi bayikhuluma babe lesisombululo esinjani, lapho kugcine sesibona khona ukuthi enye into nje igcine siphelele emoyeni ingasandlondlobali noma ingasabonakali isiphetho sayo ngendlela efaneleyo. Njalo sekungenzeka futhi kwesinye isikhathi ukuthi omunye lo oyabe kuwukuthi ongenileyo nxa kuwukuthi ube lamagqubu amakhulu kakhulu abekade ewenziwa ngulo bekade uphethe kodwa osenguye osephandle, sekungacishe kwenzeke into efana lento esiyibona eSouth Africa, into kaZuma ukuthi lo oyabe unguye osephakathi usemethesa amacala njalo icala lakhe lingasakhulunywa ngendlela eqondileyo, kungasakhangelwa umthetho, kungasakhangelwa ama-merits ecala, njalo kungasakhangelwa ukuthi ladaleka njalo icala, kodwa sekukhangelwa ukuthi bona bavele bazondala kungakanani.